Inhlanganiso ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe isinike undanga amalanga alitshumi lane ukuthi aphendule incwadi abamlobele yona bekhonona ngokungena kwakhe kwezombusazwe. Bathi wayesekela unkosikazi Mugabe owayelwisana labakubandla leZANU-PF ababengafuni ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikaMugabe. Omunye wonkokheli yenhlanganiso le u-Archbishop Lameck Chitope uthi bebevele sebelesikhathi behluphana londanga ngobukhokheli bakhe obungaqedakaliyo. UChitope uthi ukumiswa kukandanga umsebenzi kungezelelwe yizehlakalo zange-Super Sunday mhlaka 5 ngolwezi lapho unkosikazi Mugabe angena khona umhlangano labamabandla ezokholo lwesipostoli laba eRufaro Stadium kwathukwa inkokheli yeZANU-PF eyayisekela uMnangagwa.
Uhulumende okhona uthi ufuna achiye ubukhokheli undanga ku-ACCZ ngoba wayesekela abe-G40. Sakubona kungcono ke ukuba achedele eceleni untanga kuze kuye kuthi sesikete omunye umkhokheli ngoba wayengafuni ukupha impendulo kulokho okuchiwo umhulumende. Uhulumende wangicela mina ukuba ngikhulumisane laye phezu kwalokho okwenzakala ngesikhathi kungenwa iSuper Sunday kodwa akafuni.
Abakhulumisane lomsakazo we-VOA Studio 7 ngalesi sehlakalo sokumiswa kukandanga kusikhundla sakhe sobukhokheli okubalisa uMduduzi Mahlangu bathi uxotshwa kwakhe kunuka santungwana. UMahlangu uthe benze lokhu kulandela ukukhulumisana kwabo lohulumende ngokwethulwa ngundanga.
Nambonani abantu laba sebefuna ukuzigeza? Ngabe bonke belondanga besenza zonke izinto lezi? Ngakhayela abantu bona laba abakhulumayo yiyo abantu akade besebenza eduze kukandanga. Kodwa singaphinda sikukhangele futhi singathi maybe babengcindezelwe ngoba umbuso kandanga lo mbuso kaGrace Mugabe wawuhambelana. Indaba yakhona ibuye isiphice futhi ukuthi uhamba njani. Kodwa hayi manini sibonto kuyaphela kanjani.
UMahlangu uthi bekumele bakwenze kudala ukususa inkokheli yezokholo ezikhundleni nxa ithe yaphambuka kunjongo yokholo lwabo besebenzisa isisekelo sombuso senhlanganiso zabo.
Mele bebe yibo abatshela abasephalamende abasemahofisini ukuthi hayi seliphambanisa lapha and iBhayibheli lilakho konke lokhu ukuthi kumele kubuswe kanjani le ndaba ezinjalo. So mele bebe bebambe njalo beqine bekhulume ukuthi hayi lokhu akusikho even emumweni wokuthi bazahlukunyezwa nguhulumende oyabe khona lesi sikhathi. Kodwa kumele bakhulume bethi hayi uZulu akajabuli ngento le eliyenzayo, uZulu akajabuli ngalokho okwenzakalayo. Kumele bakhuze inkokheli bebe yilo ilizwi elilengqondo phakathi kokuhlanya konke.
Amanye amacala awetheswa uArchbishop Ndanga abalisa ukwephula isisekelo sombuso senhlanganiso ye-ACCZ kakhulukazi isigaba sesibili. Bathi bekhetha njalo inkokheli ayithandayo kungekho kuvumelana ledale laphezulu le-Apostolic Bishops Conference. Inhlanganiso le idinga ozayikhokhela kulandela ukuxotshwa kukandanga kasenelisanga ukukhulumisana lontanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.